Abenhlanganiso emele amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association bathi indwendwe zokuyalayinela impupho ezitolo ziveza kamhlophe ukuba uhulumende sehlulekile. Okhulume emele linhlanganiso ngumnumzana Effort Ncube.
Amalayini empupho esiwabonayo aveza kahle kamhlophe ukuthi izinto kazimanga kahle elizweni. Abantu bazama ngayo yonke indlela benethwa lizulu ukuthi bondle abantu babo. Ungaya esitolo lesitolo ufice indwendwe zinde zishaya khonale belandelela impupho beyidinga phansi phezulu bengayitholi. Abayithola bayithola isibiza inkalakatha yemali emgwaqweni.
Umnumzana Sean Joe isakhamuzi sakoBulawayo uthi impupho sithengiswa phandle kungazakali ukuthi iphume njani ezitolo.
Inhlupho lompupho lo siyiproblem. Abantu sebedubeka sebethenga impupho edulayo. Ingaphuma ngathi eseshop enyi ama big shops ona lawo. Yabe sithengiswa phandle. So abantu sebezothenga phandle. Ukuthi iphume njani phandle akwaziwa.
Unkosikazi Nosipho Mdluli ngomunye wezakhamuzi zakoBulawayo othi bona sebesizakala ngokuthunyezelwa impupho evela eSouth Africa.
Lama siyidinga ku black market siyithola ngeprice enkulu engafani nale siyithola ngaye emashop. Sina nje sokusinceda ikhono ukuthi basithumezela from eGoli siyithathe koma layicha.
Unkosikazi Anele Zikhali ongumhlali wakoBulawayo uthi selensuku eborder edinga impupho kodwa engayitholi.
Kusukusela ngeweekend yona le even lokho ngibhoda ngidinga impupho daily mina ibitshona imphelela ngiselayinini. Kodwa esimangeni laso ukuthi vele ku-black market ayiswelakali. Uyathola ukuthi e-market ngale ma-shops lawana uyathola yabe i-offloadwa ngale sebeyithengisa nge-cash kuphela and yabe i-90 bond. Namhla nithesen sithi kahle ngihambe ngiyithenga khona ngale sebeyikhwezile futhi sebesithi 100 bond. Ukhanya ngani izakhwela. So namhla bahle bona bayikhweza lamuhla sithakwazi vele ukuthi thina vele sizaphephela ngoba le makhaya kuchile izwi laphuza vele ukuvuya.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Dumisani Sibanda uthi ukusilela kwempupho kubangela uZulu ukuthi ahlale esevalweni.
So ama shortages abanye labantu ukuthi do it behave a pattern ichinje ba hode nxa becabanga ukuthi izashota kumbe nxa becabanga ukuthi iprice izakhwela. So kade sokungenza ukuthi abantu bayagcina impupho bemelela ukuthi iqale ikhwela.
Obona ukukhitshwa kwembiko enhlanganisweni yeGrain Millers Association of Zimbabwe iGMAZ, umnumzana Garikai Chawunza uthi intengo yempupho kayekakhwezwa basalinde uhulumende ongakabhadali ingxenye okumele ayihlawulele ekuthengeni umumbu phandle welizwe.
We are glad to announce that we have so far managed to import 10,000 metric tons of maize from South Africa. We are, however, waiting for a review.
Sesanelise ungeniswa umumbu ongange 10,000 metric tons ovela kwele South Africa. Okwamanje kodwa sesilindele ukukhangelisiswa kwentengo yempupho le ebhadalelwa nguhulumende. Sibe sesiyingenisa impupho ezitolo. Uhulumende ulesikwelete sethu esabacholayo esidlula $120 million okuyikho wenza kube nzima ukuthola impupho ezitolo. Lalo igciwane le coronavirus lelo selincindezele imizamo yethu yokuyadinga umumbu lengqoloyi kanye lerayisi emazweni asempumalanga. Kodwa ke njengeGMAZ lokhu esizimisele ukwenza umlando wethu ukuthi senze sobala ukuthi uZulu kalambe.
UZulu wakoBulawayo njengazo zonke indawo zelizwe uthwele nzima ukuswelakala kwempupho. Iningi labantu liveza ukuba licina libanjwa ngamandla ukuthenga kulabo abathengisa ezitaladeni kumbe emkambo wensitha yentengo ephezulu kakhulu ngoba ezitolo ingatholakali. Abakhangelele amalungelo abathengi bathi indwendwe ezikhona ezitolo ziveza sobala ukuthi uhulumende sehlulekile ukunakekela uZulu. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.